isithuko sami njengenkokheli yasemaphandleni ukuthi kukhathazeke kakhulu amantombazana emaphandleni. Lo nyaka mina njengenkokheli ematopo lapha ngilungise i-Day of the African Child ngoJuni ngaconcentrate-a i-albino child. And nalamhlanje-ke ngidluleni ngizama ukudingela the-albino girl child abama-school leavers, ngizama ukubadingela komunye usomabhizinisi kobulawayo ukuthi angincedise ukuthi athi empower albino girl child.
Ukuze ukhangele lo umhlobo wamantombazana kwasekutheni?
Kakhulu umuntu e-albino kukalutshwani ukuzwa izimo inkokhelo eziphezulu zikhuluma ne-albino nempilo yayo ukuthi abakhangelisise ngenxa yokuthi i-albino ngabantu nje abalutshwana like kwake matopo abafiki 30 kodwa-ke impilo zabo ziphansi okumangalisayo bathi bona noma bezama ukubhalisa enhlelweni ezithize ezi-uplifta impilo zabantu bathi abemhlanganiso ababazi ukuthi bona baba kuyiphi i-category bebenohaw ukuthi baba-categorize njani ikho ngathi ngojuni kuselebrate-a i-Day of African Child concentrate-a futhi kubo i-albino child noma inkazana noma ngumfana abenzela umbuthi aribapisa because kuba nzima kakhulu into ebahlupha kakhulu i-eyesight and nxa uphila emaphandleni kufanele ukuthi uhlale usitsha emlilweni nxa upheka usitsha usemasimini usitsha usesikolweni yile nto zokho zakhona zonke ziyatshisa.
Sesikhangela wonke amantombazana emaphandleni, ungathi amalungelo abo asenanzwa kumbe lokho kufana lakudala laphana babesendiswa bebancinyane?
Amalungelo abo ayephulwa ngokuphela endensuku zonke. Ngibone ngami kodwa-ke sekutshintsha kancane ekutheni abantu bonke nje ama-communities amaningi asekunanzelela ukuthi sekulicala amehlo akaZulu avuliwe. And futhi into engiyibone ukuthi senza lokho yenziwa yukuthi inkokhelo eziphezulu sezihlezi ngokuphela kuyindaba mlonyeni ukuthi yena na umntwana wenkazana lokho umntwana wenkazana afundi. So sokusenza ukuthi bonke abantu abaphayisapha bakwazi ukuthi ngingabonakala ngisephula umthetho emntweni wenkazana ngizaba lo mkalakathi yohlupa.